sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abaza ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababandisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-ATUS ababandisibaheli baya-9.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Yiyo amaphozitive omunye abantu ngabe bayawukhangela kulokhu bekubone ukuthina umbuso kababa uMnangagwa sekuvula izinabizo
zokubana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyi kuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebeleleni lemigiyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebeleleni South, iBulawayo, imathebeleleni North lemigiyanzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna iboda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sisizwa kuthiwa abantu besigaba semandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngenhlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo ithimu yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. Ithimu yethu emasouth ibisebulilima east lebulilima west, ithimu yethu isecholocho north lecholocho south, kanti kuweekend yona le siyilandayo ithimu yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Bate Bridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kweleZimbabwe Zimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethatha iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisandiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba iMthwakazi Republic Party sifikile,
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Masikhangele i-strike zethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondane lohlelo lonolo lwenziwa lathuze lwe-12 of labor. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abanciphe isalari abanciphe lelungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulomfutho owenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kuba phakathi kwezikolo lezo izethi ezifamileyo kahle. Kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile yoneso esehlakalo esithola elubhane.
Elizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kuwazi okuqondileyo ukuthi ibambizeleni, kodwa nxa engafika enkambeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Ukuqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngibe kuqaleni ukuthi namhlanje insuku zethu sikhangele insuku ezingamashumi lambili ngokunjalo sekubheke insuku ezingalombili ezikolo ezithile. Bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuza ababalisi bahleli bayaya emsebenzini ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuya phambili. Ababalisi bazathola khonokho okubizwa njenge-hole, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqala la umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikaze sagubhula amehlo kumbe sathinta umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kazisele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelele ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo. Thina abe-athuza asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe-athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangena imali. Yiyenza bakhumbuze u-540 yiye ngabenza benelisa ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo.
Ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono etshiyeneyo abebandla leZANU PF besithi kuningi asekufezile, kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu, yena othi akula lutho olubambekayo oselenziwe uMnangagwa.
Chuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi uMnangagwa mubu kwedlula umgabe, la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imhlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluphelana, njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebenzisa njengephathi yabo. Uthunje kukhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ubana jikula ngabisiyana. Siyakwazi yona sihluka embusweni ode utshonisa ilizwe moba, ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungisekile, kodwa wawumbuso kanethiukuthi umbuso wamathophilini ukuthi waumgabe angaye bantu kamgcelela fana ngeliradi angantoti yeyisifuna igonazi noma kungelabani womgabe egonazi khonapho usishobulale mazi imela kona izavela na anokona nxawo kungati kona akula to olungela kwesikolweni kangena kabe ngihamba ema-supermarket wonke lapha eZimbabwe sizabona ukuthi yona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa komapha eZimbabwe, okuyinto engasakuqala ukubona kudala lethu. Wawuthi nxa ungena vele it was just like ungena e-supermarket ese-South Africa kude ebotswana, kodwa kathesi esikuthola ama-products awalapha yena kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi, okutshengisa ukuthi yona impumelelo zengikhetho kabe ukuthi nakuvuleka chabo yeye kancane kancane vele hansi inqamba lizalo yakhasa engakagijulukeni, kodwa kuyakhandela siya ngapha yiyo ama-positives omuntu abantu ngabe kawukhangela kuba kube kubone ukuthi yona umbuso kababa uMnangagwa ukuvula lize nabize nezinto ukubana zihambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye. Baba Ndlovu, phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uchuma ngazi ubaba uchuma senior umuntu omdala umfundisi dayilunge njani ifundisa iqiniso. Umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula, kuyabe kuthiwa selezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha umntwana le minyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula, kodwa lokho esile kukhasa hayi uyabe sengumatholwane abe sengeyomqhawe engasenguye mntwana. Umnangagwa kudala sakuthenjiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni. Isingaki chayikhulu Mnangagwa iminyaka emine akula lutho oluphumayo pho njengokuba kithemi isayisizi ukuthi ukuthi-ke ikwempizi le izaphela kungelanto ayenzileyo. Yikho-ke hhayi akula nto abasithembisa yona siyabazi, njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo, ukhuluma ngama-sanctions. Ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo yilawo iZANU PF ewethesa abantwana beZimbabwe bangabi lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma. I-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagoriy angene kufuel, angene kumanufacturing, angene kwezezibhedlela, aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngoyikhokhelayo konke nje ngutagoriy. Azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lancambuso lowo dasuusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke othisa khona.
Akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
Umalume umalume ngindlela ngengamthika ebantwini kuhle wawugeza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha iZimbabwe le kuzalunga kuphela. Omalume labo bazogcina sebeshelwe kona bekezibene kube khuluma nbegcina sekugubile kuphela, asihambeni sibone madoda.
umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF. Ubeqoqa endawonye lelunga le MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lokulembu be-internet hele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali zwakamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelela abantu bakithi eSindebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela ukuthi ihulumende la ikizama ukuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo, because ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio. Abatheleleli ukuthi ibezwe into zezano kuphela mchokojo. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezano kuphela mchokojo. Bona sebeyipho kuphela mchokojo aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio. Abanike labanye labo abawonke umuntu, phela kusiwo umuntu wezano wonke umuntu okhona. Ole radio njalo ole TV, loba ngoyeliphi bandla la ole TV ule radio la uyabe ufuna ukuzoba ngakho ukukhulunywa ku radio, hayi ukuthi kuhlale kuyizana kuphela iadvertise into zabo phela, njalo futhi akubukeleko kwi TV kwabo. Seze ukukhulunywa into zezana lokho asokufunda, abafake lezi zinto zabo ababa. Nxa kuyikuthi ke kulo mhlangano kwezindaba keep ukuthi ubane besendaweni enje enze umhlangano, bona bakhupha sokuyibubi kuphezulu ukuthi hawu bani wenza ububi sebekhipha ku nxa kuyibuhle engabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Ye, ngingangeke ngibe mude kakhulu ngamazwi. Ngibe phambili nge-MRP. Asimsupporteni umongameli wethu uMqondisi Moyo. UMqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ichiza iziphelele esandleni. So ngidiphambini amarapini. Asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota owempumalanga. Nangu upresident wethu uMqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGibhide esise eKenani. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kuStudio 7, ngisithi linjani basakazi beStudio 7. Hayi, indaba zenu hayi, siyabonga kakhulu kusifikisela indaba ezimnandi. Hayi, bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ekakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo, sibambane sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40. Silokhu esithwele nzima kunjenje sigcwele emazweni, sizama ukuphila. Abantwana kasisahlali labe emakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke silahlekile. Abantu abethu sebephila nzima. Hayi, kasisukumeni bantu bakithi, sibambane. Sifake i-MRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondisi, siye laye lapha afuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esiyidingayo emhlabeni yokuhlala kahle. Ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila, siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaze abantu abethu ukuthi ngabahambe bayibhalisa. Sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emandebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le-Midlands. sisukume silungobuningi bethu sibhalisele ukuvota ikakhulu sikhuthazene abantwabethu kubomama imbokodo khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi sizame lathi ngendlela zonke akekho omunye ozabuya zosilungisela kuleli lizwe lethu likamthwakazi kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele kunje nje siyahawula kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho so bantu bakithi sukumandi vula amehlo sivuke emaqandeni sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe sihlonipheke sibisele konke okwakungokwethu
salibonani basakazi nabalaleli be-studio 7 ninjani niyaphila hayi mina ngiphilile nazo-ke indaba abalaleli be-studio 7 ngiyamuzwa umalema uthi umalema ama-afrika wonke uyawathanda ama-afrika wonke uyawazwela manje right labo abazonda abantu bokufika e-South Africa thina sibabeka kulithi singamazimbabweni wona amazimbabweni wona ngwawo ayazondana ana-tribalism anani umalema umuntu ongase wakhona ezimbabwe uthanda wonke umu-afrika ezewolo nina amazimbabweni nina enise nina especially amazimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela azondana ngenye indlela okuthi mina abantu balana noma bethi abantu bezimbabwe abahambi kube bayasolwa mina ngiqala ngisole bona abasezimbabwe okuyibo abazondana bona bodwa okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu why vele bona amazimbabwe wona azondana wona wodwa why vele izimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona ezimbabwe ongasiwakhona ezimbabwe ongayazi izimbabwe nina mazimbabwe nixhophana lodwa nizondana lodwa nibizana ngamagama angasile nodwa nibizana ngokuthi lo uyini lo umhlobo bani lo usapota bani lo usapota bani niyabona kushithi niyamazimbabweni mangamanjalo izimbabwe ifile phela ifile ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa ufele iqinisa lo okhulumayo ungathi audio yami ingafundisa abantu ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle abanye bayakwazi ukusamukela mazimbabweni lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo mazimbabweni lahlani lo mqondo wenu wokutribalism kubanjwane kwakhiwe izimbabwe iye phambili
sambonani zanibonani basakazi bethu abathandekayo Studio 7 nabalandeli bonke ngithi salibonani olubingelelayo ngifiselani komadlambuzi ePlumtree ngihlala seGoli ngenxa yokuhlupheka kokuswela imisebenzi eZimbabwe ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo sihlomisane ngazo sifundise ngazo njalo sifundisane ngazo ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhulu eyayenzeka kumgaqo mina bengathi akusikhuliyana kwakuyindlela yokutshentsha yokuhanda over intambo kumnankaka kokwakuvezwa ukuthi awona umgabe nolento izabayaxabana hhayi mina kwelamsayidi ngiyala ngokubana if umgabe umnankaka wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso kwathiwa umgabo uvalelwe endlini nguyena umnankaka waphuma wathi wena etshelele imhlaba wonkewathi umgabo usefu nabantwana bakho base waqhubeka wamnikeza ipentsheni waqhubeka wamnikeza amabhenefithi wonke afunakala ayevele wathola okuchaza ukuthi indlela leyana ababonti kona benganikezana kahle umhlaba uzaqhubeka lokhu bafake kumasanshini nabantu baqhubeka beloku bezonda izana so babona ukuthi bona becreate into engathithwa khona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi bafuna ukuthi banikeze umnankaka ozoqhubeka ngasem strategy umgaba wayebeqhubeka ngazo if wayenotshentsho umuntu lona wayezohle tshentshe yonke into eyayisetshenziswa mgaka ngokuba nayo into iyona yabaxabanisayo phatha kakula nto yayitshentshayo waqhubeka ngasemtingi namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babula amathicha manje asokola aswela izimali but ukhuluma ukuyakha izikolo over 5000 but ehlule ukubhadala ama-3000 ehlule ukubhadala amathicha imali ukuthi afundise isikolo abantu yithi esiziyakhela thina yena lokhu ethatha naleyo ama-building fund siyafake ezikhwameni zabo bezidlela wona so igovernment eyayiqhubeka isenziwa umgabe namanje mna ngokuqhubeka ngayo so mbe ngizibuze ukuthi khona kungani othuma belokho bethi khona ubaba umnanga
umnangagwa umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu ana asilethele lona manje esikulo manje akula into ezayiletha so mina kwelamside bengifisa ukuthi kona ama aqemba kida komthwazi nabantu bagida kwakomthwazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani khona for ukuthi ngobuya khona kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani uvoteli umthwazi abantu bakini uinpower abantu bakini iparty zakini ngale nje kube yikukhuluma kube gcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahona kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma voting bavoteli umthwazi and beyeke futhi nokuthethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi akula tshintsha esizolithola kuzani utshintsha esizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ime ezoletha isithunzi sobuthwakazi ezosupporta ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhe kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule need ukuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhe liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende ku-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okutsho ukuthi if i-80% yepopulation ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibona isehla kakhulu lema hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yikuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abaningi?
Yeah, ama-mask alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangekwa vaccinatedwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba mawukhangela kuma stadium away football le basketball abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-mask. La kwezinye indawo lapho especially ngapha eVirginia akula mandate ukuthi ugqoke i-mask nje abantu bazigqokela ama-mask ngoba befuna ukuprotect. But kwezinye indawo uyathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna i-mask la. But eVirginia ngokubona kwami nokuyendaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga ama-mask. So ngezinye indlela kusho ukuthi sebelethemba lokuthi igciwane leli selisehla. But I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele ma especially ma ungavaccinatedwanga ma uphakathi kwegroup yabantu ngoka i-mask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission. So abantu I think kumele ba-encourage ukuthi ama-maski bagqoke.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elichukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.